njenge bandla le MTC ukukhulumisana kasazi esingakufuniwe ukuthi sikhulumisane siqambelana amanga esifuna kuba kwazi ukuthi ngubani owanqobayo ukukhetha yabe siqalisela khona singavumelana khonapho hayi lizwe selivuthiwe selilungile
bona bathi yini phela lingafuniwe lidonsela kanjani kunjani
hayi thina kasidonselanga kanjani sibili ikibi akunamuhla lokhu sithethiswa senza amandlwane sihlale kumele sihlanganise amakhanda thina sibalindele kanti bona bathi babanqobayo thina sithi sanqobayo so thina njengoba sanqoba njengebandla le-MDC sikhokhela ngobaba u-advocate Nelson Chamisa sesibuyela kuzulu ukuyamtshela ukuthi hayi bakithi sizolubonga ngokunqoba esakwenzayo njengoba sanqoba sasesintshontshelwa izanu senzeni ngoba yini elavotayo hayi abantu bacacile kithi abantu bathi kwakungena emgwaqweni lapho esifika khona yonke indawo esesiyibhodile abanye bafuna ukuthi ngasithi sisuka khonapho sokungumgwaqo kodwa hayi thina silibanda la elenza izinto eziqoqekileyo njalo ezilothando phakathi sifuna ukwenza into engasoze yenza umsindo ukutshengisela ongasoze ukwenza umsindo kodwa sitshengisele ukuthi hayi bo kalinqobanga fumani singene silungise ilizwe abantu sebekhulumile phansi lapha kula lapho esifike khona abantu kade bengafuni ukuthi singene emgwaqweni khonapho
kodwa makhumalo libona ngazani lingaba kususa yini embusweni ngokungena emgwaqweni
Gipsy, kulula njani ukuthatha isibhamu udubula umuntu ebaleka akulanto enzima njengokuthatha isibhamu uzama ukudubula umuntu onothi welizwe ukuthi usebenze akulanto enzima njengokuthi umthatha isibhamu utshaye uzulu yena uzulu emtshela ukuthi hhayi bo sesidinge ngezitimela elisinika zona indlala isisibulala akuchiphanga njalo ngesikhathi sokuthi abantu bakhululeke sesifikile akulo zasimisa